VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 13 inkwenkwezi 2019, Mopraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu weZimbabwe useveze ukuthukuthela phezulu kokucetshwa kwamagetsi okuqale ngeviki edluleyo njalo ukukhangelela ukuqhubeka okwesikhathi eside. Iningi labashayeli bezimota elizweni lithi lilokhu lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba elokhu esilela lumanje uhulumende esithi asekhona elizweni. Iningi labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lilokhu lisola umkhokheli webandla le-MDC ithi unkosazana Thokozani Khuphi ngokuthi athi nguye osokumele akhokhele lelo bandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. UZulu weZimbabwe useveze ukuthukuthela phezulu kokucitshwa kukagetsi okuqale ngeviki edluleyo njalo kukhangelelwe ukuqhubeka kwesikhathi eside. Inkampani kahulumende ebona ngokusetshenziswa kwamandla kagetsi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company SAET, isitishi sayo seKaripa Power Station asisenelisi ukuphehla amandla anela ilizwe lonke ngoba idamu elikhulu leKaripa selilamanzi amalutshwana. Ngokunjalo inkampani le ithi isivala ugetsi kwamahola alishumi ngelanga elizweni lonke jikelele emizameni yokuwalondoloza. Izesa yethu le uhlelo lwamhla oluveza ukubana izacitsha ugetsi ngaphi lokuthi isikhathi bani. Uhlelo lolu luzaphatha uZulu jikelele kanye lamankampani. Isakamuzisa kobulawayo umnumzana Msomi Mlilo uthi uZulu usethwele nzima.
Emangweni wethu lapha silezikolo lapha ezinabantwana abafundayo abasebenzisa amakhompyutha. Nxa sikhangela kuthiwa 8 hours, asikwazi ukuthi 8 hours lezi zizaaffecta i-night kumbe zizaaffecta i-day. Nxa ziaffecta i-day kutho ukuthi ama-lesson la amakhompyutha abantwana abasoze bebesa-awa-attenda ngoba amagetsi azabe engekho. So bazabe sebephila nge-theory kuphela, i-practical kutho ukuthi akusoze kuye kusakwaniseka. Yini isekti esiyibonayo ezasihlasela.
Emisebenzini yezandla lapha kuliphazamisa ngayiphi indlela?
Emisebenzini yethu yenyama lapho esisebenza khona siyithola inzuzo yokuphilisa izimuli. Thina sisebenza emigodini okwenziwa khona igolide. Lapho kufuneka amagetsi sikulo kuzwayo ngoba emigodini esiyigebhakiyo kulamanzi. Amanzi apontshwa ngogetsi njalo sesipompile khonapho siyasebenza ezinye izinto vele sisebenzisa ugetsi kakhulu. Nokuproseswa kwegolide lona lelo ngaphandle komgodi kufuneka amagetsi ukuthi kuproseswe. Okuyikuthi kuzahlala i-8 hours kungela production ezindaweni esisebenzela kizo. Ngemva kwe-8 hours lezo ngakhangelisisa amanzi lana esikhuluma ngawo azabe lokhu egobhoza esiba maningi okuzayenza ukuthi kuzayengezelela amanye ama-hours kungakhitshwanga litho phansi okunjengezitofu ezimumethe igolide lelo ngoba otherwise 4 to 5 hours uzabe usupompa amanzi akade lokhu egobhoza for 8 hours. I-production yangikhona izakuba nzima.
Umnumzana Msomlilo isakamuzi sakobulawayo lapho ke bekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Uphinde njalo waxoxa lesinye isakhamuzi seNgwizi eMangwe District umnumzana Raphael Ncube, yena ke uphila ngokwemba igolide. Uncube uthi ukucitshwa kukagetsi lokho sokuzaphazamisa indlela yakhe yokuziphilisa.
Njengokubona kwami udubo zaqhubeka silalo owomnyaka owodwa kumbe oweminyaka emibili ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi amanzi lawa awekaripa dam asephansi kakhulu ukuthi sizahlupheka ukuthola abagesi kukhona kahle. Ewange unendubo ezikhona ezokuthi power stations kumbe ama units akhona kawasebenzi ngendlela esikhangelelwe asenze ngawo abanyanga khona afile besizothi azalengiswa njani kodwa awukabi nolutho olusithengisa ukuthi ulungisele bese kuzoba lama small power stations anjengeminyathi yarare lawo Bulawayo ikhona i-power station kodwa esikwaziyo ukuthi ama-power stations lawa kawasebenzi njalo uzathatha isikhathi ukuthi ama-power stations lawa ase
uhulumende uke waphitsheka lapha eminyakeni esanda kwedlula ngodaba lwesola ezama ukwakha izitishi lapha lalaphaya soya ngaphi umdlandla wesola
indaba yenkohlakalo iludubo lapha eZimbabwe emkhathesi sivala ngendaba yeZilara sivala ngendaba yeZesa indaba yenkohlakalo eyasihlupha so ngikhuluma ngisenzenje indaba ka Vikinel Chivayo khathesi indaba zangikhona ezisemthethwandabeni ezine zangikhona asazi ukuthi zingaphi kodwa esikwaziyo ukuthi uWikinel wanikwa imali ngesesa ukuthi akhe ama-solar plants wanikwa imali ezokuthi avuselele indaba lezi ezesola kodwa imali yangikhona khathesi asikabi kwazi ukuthi iyahamba njani so indaba yenkohlakalo yilo udubo futhi esinalo elokuthi even singakhangela ewange kulomunye businessman othiwa ubaba uShepherd Tundia okanye njengani ubesebenza ewange ubesebenza ne-report lewange yena engayisikho ku-report lewange so indaba lezi ezenkohlakalo yizo ezinye ezisihluphayo lapha eZimbabwe ezokuthi thina imali okumele sibe layo kumbe amagetsi okumele sibe lawo asiwatholi ngoba imali zangikhona zihamba ezandleni ezingayisizo
lo ke bekungumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxetha ngani lo ntungamile inkomo lizaxolake lapho sibe simngenise emoyeni sisithi ngumnumzana Msomi Mlilo yena ke oyisakamuzi sakobulawayo layo ubekhuluma ngalolu daba lokucitshwa kukagetsi
izolo jona singelawo ohambe ngo-2 wazaziyela ngabona ngo-11 ebusuku namhlanje ekuseni lababa yinto efanayo abuye ngama-2 sibona i-timetable itsho ukuthi wona azahamba njalo ntambama ngazi intambama umbe yadatha kathesi ngo-5 so ngasikhangela i-timetable yonke nje imiguza siyabona ukuthi hhayi amagetsi ahlala singelawo isikhathi eside so kunzima
ukuliphazamisa ngayiphi indlela kahle kahle ukusilela kwamagesi lokho
awunavele ntunkamili ukuthi abantu nje sithwele nzima khonokho kuncanthela selapho siyaphosela amafrijini so uzakhaya ukuthi uzulu ujikelele nje kuba nzima ukuthi aphile kakuhle ngoba wona lawo khonokho kuncane abelakho uyabe kulondoloze zama ukuthi kumjove isikhathi ngoba imali iyahlupha so nxa ungafela magesi kutsho ukuthi sesizadanelela sezihlahleni njalo siziqede i-deforestation so kunzima bona ngathi nje sesibuyela kudala laphana sasisishotelwa amagesi sisela kudala
amafutha ezimota wona unjani umu
kuye kwaba ngcono mhlano kuyaka umsokana we-trade fair hhayi sakiwe sibili loba nje ayivele edula kodwa hayi wawathola wakukhuluma imali yakho kuphela kwayekuvala nje umumo kodwa sesibuyele kwisimo selesiyana amafutha sesitshona sezisemalayini
lo ke sakamuzi umnumzana Msomi Mlilo ekhuluma ngodubo solubehlele ngendaba ngenxa yokucitshelwa ugetsi okwenziwa ngabenkampani yezesa. Iningi labashayeli bezimota elizweni lithi lelokhu lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba elokhu esilela elizweni. Kodwa ke umphathintambo kahulumende obona ngezamandla omlilo otshiyeneyo lamafutha ezimota umnumzana Joram Gumbo uthi amafutha asekhona njalo okwamanje ayabiwa ngoba uthole imali eyizigidi ezingama-50 zamadola $50 million eyama-lines of credit eyokuthenga amafutha lawo. kodwa umgcini sihlalo inhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi bazakholwa ngokubona ngoba umumo ulokhe umubi kwamanje.
Nga sinanzelela akwajintshi lutho, siyakwazi uhulumende ubekhanye ethembisile kuliviki ephelileyo sithi yena engxenye kwinsuku ezimbili ezintathu khonapho kungolwesihlanu besikhali ukuthi thinengxenye namhlanje imumoya usubuyele lapho kukhona imoto sezizinathela nje. But iqiniswe ukuthi ungabhoda emagarajini sinanzele ukuthi amalayini eloku enjalo kulamanye vele amagaraji angelalayo angela mafutha kumbe idizili kumbe ipetrol lama amagaraji otholakala khona amalayini akhona ayisabeki, ungaze ungene ngapha emalokishini ungene ngapha phakathi edorobheni ngapha i-city center ngamalayini kuphela. So ke iqiniso elihle ukuthi vele abatshintshi lutho and bakhona abanye abantu vele abakhala abayo abafuna lawo mafutha abadonde kuleyana ngenxa yokuthi indondo zakhona zinde kangaka. So okuyiqiniso ukuthi asisakwazi ukuthi njengoba uhulumende wasithembisa kodwa kuphela kwenzakali. I think ilokho esihlupho sesiswalala abantu ngabona bagcina bengasathembi uhulumende esilayo ngoba nxa kuyikuthi umhlonishi uminisi ekhuluma ulutho ethenisa abantu kungenzakali abantu bayaluza i-faith kuleyo uhulumende esilayo eZimbabwe kathesi.
Sixoxelaye umnumzana Gumbo uthi yena kufanele ukuthi ngabe sokulungile kathesi basawaba.
Mina angisoze ngikukholwe ngoba asiyo nkulumo yokuqala leyo. Uzakhumbula ukuthi sokungamahlandla ambalwa uminista ofana naye esitele sithi hhayi amafutha kunje kuyabe sokuright kunje kuyabe sokulungile kuyabe sokulungile kungelalitho likhona. So ke uthi kukhoyo lokho ayisikho nxa amafutha ekhona kanti kungani bengawuya bangene emagarajini wonke abantu bengalayeli ngoba kade siyananzelele ngaze wathola emagarajini athe cha khona amagaraji wonke khona okuyatshengisa ukuthi ungabona kunjalo. Angikukholwa mina ngoba uyakhanda amafutha wakho nga amafutha akhona ngayangena emagarajini wonke sesiwabona abantu bathenge bangalayini nga abantu beloku belayina vele asikukholwa lokho. Njalo ngiyaphinda futhi ukuthi vele asiyenze okuqala lokhulumende okhuluma izinto angazenziyo. So ke sithi uminister kangakhulumi kathule kodwa sibona amafutha esekhona yikho sisakholwa ukuthi wakujwa kuyiqiniso.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association lapho ke limuzwe exoxa ecingweni ekobulawayo lo Sithandekile Mhlanga owe Studio 7. Iningi labalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilokhu lisola umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ngokuthi athi nguye osokumele abe ngumkhokheli webandla le-MDC okwesikhatshana u-acting president besalindele ukuya emhlanganweni omkhulu we-Extraordinary Congress iyokukhetha umkhokheli oqotho waleli bandla. Lokhu kulandela isinqumo somthethwandaba waphezulu esokuthi umnumzana Chamisa kasiye umkhokheli oqotho webandla le-MDC ngoba engakhethwanga ngemfanelo kulandela ukubhubha kwayekhokhela lelo bandla umnumzana Morgan Tsvangirai Umoyi. Asizweni-ke unkosazana Khuphe echasisa ngalolu daba kungxoxo asanda kuyenza lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7.
Ngo-2018 ngo-February kwakutsangirayo ebhubha kwakumele ukuthi mina ngi-acte njengo-president ngibe sengibizela ki-Extraordinary Congress lapho abantu ababezahamba khona bayekhetha umkhokheli abamfunayo ukuthi abe ngu-president. Akusazanga kwayenzakala khona lokhu abanye bathatha ngodlakela bazenzele okwabo. I-court judgment ephumileyo isikhuluma ukuthi kumele sibuyele emuva ngo-February 2018 siqalele khonaphana lapho engingu-acting president khona. Ngibizi Extraordinary Congress abantu bonke ama-delegates abaka-2014 abahamba Congress ka-2014 bonke labana yibo kumele ukuthi babuye ku-Extraordinary Congress bazokhetha upresident wabo abamfunayo.
Kodwa abanye bathi ulalo ibandla lakho waqhuba lo mhlangano we-Congress walo owe-MDCT lelikamnumzana Chamisa laqhuba owalo owe-MDC.
Kathesi i-court isithe yona sibuyele emuva siyenze izinto ngendlela okumele zenziwe ngayo. Ukuthi mina ngibe yimi acting president liyakwazi ukuthi laphana kwayenza udlakela laba bazisaka bathi ye mina enenjiwe yimi u-acting president kwasekusiwa kwaba lokwehlukana khona lapha. So i-court sithe kufanele kubuyelwe emuva izinto ziyenzwa ngendlela eqondileyo ama-delegates wonke ka-2014 abuye sithi gwaqa kuyekhethwa upresident of ngafunwa ngabantu hatho kodlakela
siyasibona isinqumo somthethwandaba njalo siyakubona lokwenzakalayo esingathi hi reality ubona ingane abantu bengakwamukela abe MDC le ekhokhelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi ubakhokhela ube ngu acting president wabo
Pandina zele kuthi abantu abaningi bathiwa ngaphandle abaka 2014 ile sikhuluma ngabo yathesa abaka 2014 bona labo ngakhanga elindawo eziningi abantu bashaba umkhosi konke ngkhona ngalo yibo labo thina sifuna ukuthi babuye ngothi uthi esibuye lemuva phela asikhulumi ngalokho sokuhamba ephambili singabuye lemuva kathi sesibuya ke sesihamba kuthi ngendlela eqondileyo indlela esemthethweni indlela elandela iconstitution abantu bezikhethela upresident abamfunayo athi lokhu anti ukuthi abantu batshaywa sachaywa thina safuna ukutshiselwa ezindlini sigijinyisa isikhathi sonke lokhwana kwakungaqondanga khona lokhuyami sonxa abantu ukuthi abekhethe bengakhetha njani umomu onjengakhona lokhu
seliqalisileni ukukhulumisana labo abanye benu njalo bengakwala lokhu lizakwenzani
khathesi sesizakhuluma lamagqwetha ethu ukuthi amagqwetha ethu ahamba ayekhuluma labonke labana abantu abasayithiweyo kujudgment layena lo ahambisa indaba yangikhona ukuthi kumele ukuthi sihlangane nini sonke ukwenzela ukuthi siqale ukuthi silungiselele leyo extraordinary congress abazayala ukubuya akulanto esingayenzi sizaqhubekela phambili thina silandele izinto ezisemthethweni ngokuthi thina abanye siyahlonipha umthetho
singu-acting president ibandla uyabulikhokhela lona ibizo liyabe liyiliphi
i-MDC engiyikhokhelayo kathe sekuthiwe ngiyikhokhele yiyo i-MDC esayisungula ngo-1999 mina ngilobaba uThangirayi yiyo khathe sekuthiwa ngiyikhokhele abayibo ababesikhethile thina ngo-2014 yibo futhi abazabuya bezokhetha upresident
lo ke bekungunkosazana Thokozane Khubhe umkhokheli webandla le-MDC thi uxoxele osithandekile Mhlanga eseHarare Live talk lamhlanje sikhangela udubo lokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuba abantu babe lamahola athile loba ilanga lonke bengela ugetsi. Thumelani i-text message kunombolo yesithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Eli ulaleleyo ngumsakazo we-Studio 7 Air Voice of America liwuzwa liphuma ngapha ngase-Washington DC. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Iran seligwebe esinye isisebenzi se-British Council ukuhlala ejele kweminyaka elishumi. Isisebenzi lesi esesifazane siyisizalwane se-Iran sethethwa icala lokusebenzelana lesoli zakwele-Bhilithane lapho sisebenzela i-British Council laloba abogatsha lwezemithetho bengavezanga igama lakhe iningi linakanela ukuba ngu-Aras Amiri obotshwe nyakenye esekwethekeleleni abemoli yakhe kwele-Iran yena esehlala kwele-Bhilithane. Uthi ke kuyimvama ukuthi umeli weMelika kweleVietnam abuyise osomabhizimisi belizwe lakhe kweleVietnam kodwa lo nyaka kulomehluko. Ngenyanga ezayo umeli weMelika kweleVietnam uAmbassador Daniel J. Credence Brink uqoqa uletha osomabhizimisi bakweleVietnam eMelika ukuzodinga amathuba okusebenzelana labanye babo abaseMelika. Ingcwethi emsebenzini wokuphathisa abaphatheke kubi emicabangweni loba ingqondo ama-counselors zithi umkhuhlane wengqondo obangelwa yikucabanga kakhulu i-depression usuyingozi enkulu osokubangela ukulahlekelwa ngumphefumulo ngokuzibulala ikakhulu ngalezi zikhathi zokonakala kwesimo somnotho welizwe. Lezi ngcwethi zikhuthaza abenhlangothi ezehlukeneyo zempilo okugoqela olwezekholo ukuba basize ekwehliseni lolu dubo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umfundisi Mazwari Rashe Mabhuku we-Wisdom of All Nations Church in Zimbabwe. Ngomunye wabakumsebenzi wokuphathisa abayabe sebephelelwe ngamacebo ukuthi benzeni lapho bebhekane lobunzima. Umfundisi Mabhugu uchaza ubunzima abhekana labo yena ngemva kokulahlekelwa ngabazali belandelana esaseleminyaka engamachumi amabili lanye. Ngaleso sikhathi eswela angakhuluma naye ukwehlisa inhlungu ayezizwa ngaphakathi.
I remember I would struggle to sleep, literally. I would twist and turn. Some people would call that midnight situations of.
Ngisakhumbula ukuba ngangisehluleka ukulala. Ngangithi ngizama ukulala, ngiyazame ukuphenduka ngapha la ngapha, kodwa kungavumi ukuthi angeke ngathi ngake ngangena umcabango ukufuna ukuthatha umphefumulo wami, kodwa ngaba lesikhathi lapho engafisa khona ukuba ngabe uyadabuka umhlaba ungidinga. Kwakuyisehlakalo esesabisayo kimi.
Kungalesi sizathoke uMabhugu wakubona kufanele aphatheke kuhlelo zokusiza abanye ukuba baphole emoyeni njengalokho okwenzakala kuye. Labenkolo ezehlukeneyo uthi kulutshwana asebethe bakwenza ukusiza uZulu emabandleni abo ngoba isikhathi esiningi bekuthatha njengodubo lwemimoya kumbe amadimoni. Lalapho umuntu eveza izibonelo zokuthi usephelelwe nje yingqondo lamacebo ngenxa yalokho okuyabe kumehlela empilweni yakhe ngaleso sikhathi. Unobhala jikelele ebandleni le-Methodist Church in Zimbabwe, uReverend Dr. Jimmy Dube, uthi lokhu kubangelwa ukuthi uZulu onsundu lokhe engakazwisisi imikhuhlane yengqondo etshiyeneyo loba ukuyehlukanisa okubangela ukuba inengi liphange lithi yimimoya emibi loba ubuthakathi.
Sikubona ukuthi lona ibala le-depression asikabilalo equivalent, but ama-symptoms silawo ayazakala and sihlala labantu abanjalo kuma-communities ethu. So kaningi sizesibona umuntu either esecommitted suicide kumbe esefike ku-level engayisiyo, singona sinanzelela ukuthi umuntu lubegula kumbe seze zaphambana sibili ingqondo, but still angaze aphambane ingqondo sithi wenziwa. So I think kusase lo msebenzi omkhulu ikakhulu kela kithi ukuthi abantu bakuzwisise ukuthi nxa ukuthi umuntu le-depression kuyini exactly okwenzakalayo, ukwenza ukuthi lalaba abahlala laye bakwanise ukumsiza laye akwanise futhi ukuthi adinge i-medical help.
Kungalesi sizathoke uReverend Dube ethi usesemkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabezokholo ukusiza labo abayabe behlelwe ngumkhuhlane owe-depression ngalezi zikhathi zesimo sokonakala komnotho lezombusazwe. Sekulabafundisi asebevumbuluka abaqinisa elokuthi kubangelwa imimoya.
I have examples of abantu ababuya lama testimonies abenjela ukuthi mina ngaba le problem enje, I got into depression, but abantu bathi sithi ngiyazenzisa. Ngoba umuntu angena ku depression ngani ku dark tunnel, a long night, uhamba ngani phakathi kobusuku nakusemini, I lose the appetite, abanye ba lose weight, abanye hambe khuluma yedwa sihlangana laba street nenxa ye pressure lezi esikole. But ungahamba echurch, most of our churches ala sipho sokunanzelela ukuthi umuntu lo ukudepression, bathi ayi uyazenzisa umbuloyiwe.
Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD unkosikazi Barbara Sibanda ugcizelela kulokhu.
Kunje izikolo ziyavulwa, ama school fees akhwelile, abazali abenelisi ukubhadala kanye lokunye okufunakala ezikolo. Lokhu kubangelwa yimali esiyisebenzisa elizweni lethu engasathengi lutho, njengokulotshiweyo elizweni likaNkulunkulu Isaiah chapter 1 verse 21-23. Sixwayisa uhulumende weZimbabwe ukubana ananzelele izenzo zakhe njalo enze ukuhambelana lokulotshwa kweconstitution yeZimbabwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zohlangothi olubona ngemikhuhlane yengqondo kugatsha lwezempilakahle ukuthi sithole ukuba selulukhulu okunganani lolu dubo elizweni ngalesi sikhathi isimo kwezomnotho singesihle yehlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi uMarriage eni Musonda uthi kuqakathekile ukuba abadlale imidlalo yokuzwana amandla phambilini ngokuyaba kwabo emidlalweni yokudinga amazwe aza kuyaphatheka kweyezizwe zomhlaba ezaqutshelwa kwele Scotland. Intetheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi lithole ilungelo lokuyaphatheka kusigaba esokugcina esokudinga amazwe aza kuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba ngemva kokunqoba kumncintiswano oqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Amantombazana kweleZimbabwe aphumelele kuyo yonke imidlalo abayidlale kulo mncintiswano, njalo kufinali badibane leqembu laseNamibia lona abalinqobe ngamaranzi angamashumi amahlanu. Isigaba sokugcina esemidlalo yokudinga amazwe azaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba izaqhutshelwa elizweni laseScotland ngenyanga kaNcwabakazila ngenyanga kaMpandula. Ekhuluma lentatheli zemidlalo ekupheleni komncintiswano oqhutshelwe esigodlweni, ukapteni weqembu leZimbabwe uMary Ann Musonda uthe kuzamele balungisele kanzima ukuze bafinyelele ukuyaphatheka kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Go for globals, we're going to meet the more tougher teams.
Kuma global qualifiers sizadibana lamaqembu aqine okwedlula lawo besidlala lawo. Yikho esikudingayo yikuba sidlale imidlalo eminingi phambilini kokuyaphatheka kuwo. Nxa singathola lelo thuba, lokhu kuzasiphathisa ukuba silungisise iqembu lethu, sililolonge, siphinde njalo sikhande amasu amatsha awokusebenzisa emidlalweni esiya kuyo.
Iqembu leZimbabwe ngelinye lamaqembu ayisithupha osekusaziwa ukuba aza kuphatheka kwimidlalo yokudinga amazwe aza kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ndawonye lamazwe abalisayile Scotland, okuyilo elizaqoqa imidlalo eleThailand kanye lePapua New Guinea. Amanye amaqembu amabili azaphatheka kwelimidlalo khona azakwazakala ngemva kwemidlalo ezaqhutshwa kuzwekazi laseMelika kanye laseEurope. Amaqembu amabili phakathi kwamaqembu lawa ayithoba minambili azaphutsha esendaweni yezimbili ezawuqala yiwo aza kuyadlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba, yona ezaqhutshelwa elizweni laseAustralia ekuqaleni komnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo wenguqu. Iqembu leCapes United yilo eselihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Lager Premier Soccer League ngemva kokunqoba elikwenze eletriangle nge-2-1 ngensonto. Iqembu leCapes United lilemiklomelo elithumi lesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo eyisithupha. Endaweni yesibili kule qembu leChicken Inn lona elibhaxabule le-Highlanders nge-3 kanyanga ngomgqibelo, njalo lilemiklomelo elithumi lanhlanu. Iqembu leZPC Kariba lihlezi endaweni yesithathu lilemiklomelo elinyene leChicken Inn, kuthi iqembu leFC Platinum lithe ngokudliwa elikwenziwe nge-1 kanya. Liqembu leTel 1 latshelela lisuka esiqongweni lahlala endaweni yesine lilemiklomelo elithumi lane. Emsileni wengalane kule qembu leBulawayo Chiefs lona elithole umhlomelo walo wakuqala ngemva kokuba untshikilo bhanqa 0-0 lele Harare City ngomgqibelo. Endaweni yesibili usuka emsileni kule qembu leHighlanders lona elile mihlomelo emine ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa, kuthi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni kuhlezi amaqembu abalisayele yada kanye lele Mushowani Stars wona ale mihlomelo emihlanu iqembu ngalinye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanjini.
Sesidliwa ngumango kodwa singeke hlukani namhlanje ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokela. UZulu weZimbabwe eseveze ukukhuthukuthela phezu kokucitshwa kwamandla kagetsi
okuqale ngeviki edluleyo njalo ukukhangelela ukuqhubeka okwesikhathi eside. Iningi labashayeli bezimoto elizweni lithi lokho lifolele amafutha epetulo emagalajini ngoba alokho esilela. Siliqhubeka ke lapha uhlelo tola lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.